Yebo, mthwaka kwamuhle, yikudibana kuhlelo labasakhulayo. NginguMike Hobe. Namhla kuhlelo siphatha udaba mayelana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele. NgesiNgisi sithi breast cancer, sixoxa loSifiso Senkosi Nyathi. Sifiso, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshele umbono wakho mayelana ngemvukuzane yebele.
Ngiyakubingelela lami ngapho eVoice of America. Kuningi engingakukhuluma phezu kodaba lwemvukuzane yebele esiphalalele kwelakithi lasemazweni wonke omhlaba. Imvukuzane yebele ibuhlungu njalo nxa ingelatshwanga ilakho ukubulala umuntu.
Umkhuhlane lo uhlasela yiloba ngubani yini, kumbe bakhona abasengozini enkulu ukwedlula abanye?
Ngingathi lo mkhuhlane ulakho ukuhlasela loba ngubani, okusho ukuthi ngumkhuhlane ohlasela kakhulukazi omama, kodwa kulabanye abesilisa obaba asebeke babanjwa lo mkhuhlane wemvukuzane yebele.
Siyazi ukuba wena wake waba lawo umkhuhlane lo, kodwa welatshwa waphola. Injani impilo ngemva kwalokho?
UNkulunkulu ngiyambonga ngokungigcina. Lokho ngiqinisa kakhulu ngesikhathi ngibhekane lo mkhuhlane. Isikhathi sokugula bekuyisikhathi esinzima kakhulu, kodwa ngoba ngalandela ukwelatshwa okwakukhulunywe ngamadokotela, ngihambe esibhedlela sikhathi sonke. Mina ngangiselatshwa ezibhedlela zehulumende ngoba imali yokuya kumadokotela lawa private ngangingelayo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngaziqinisa, njalo uNkulunkulu wangigcina kakhulu ngesikhathi ngiselatshwa. Okwakhathesi ngiqinile. Lokho lokhu ukuthi nxa uvele wenze i-operation yevele njengomama kuba nzima, ngoba nxa ungumuntu uzelu lezitho zakho zonke ezaneleyo, nxa isinye isitho sesisemzimbeni ayisiwo into elula. Kodwa wena kufanele uziqinise njengomuntu phakathi, ubone khonokho ukuthi usaphila.
Ngombono wakho, ungathi umkhuhlane lo uhlasela abadala kakhulu na, kumbe awukhethi?
Lo mkhuhlane ugashile kakhulu ebantwini abadala abangomama, engathi asebeke bazala kakhulu, laba phezu kweminyaka engingathi elamathumi amahlanu, balutshwane ontanga.
Yazi, ngike ngaxoxa labantu abake bahlaselwa yilo mkhuhlane, bekhala ngemali yokuhlawulela i-chemotherapy. Bathi iyabiza imali eningi. Zikhona yini ezinye indlela zokwelapha lo mkhuhlane?
Bakhona abaphuka ufakazi besithi bona bathole imithi, abanye ngemithi yesintu, abanye njalo ngabahamba kumadokotela amanye lawa esingathi ngama-specialist abe-naturopath. Kodwa odokotela bona ngokwabo bathi bona akuqinisekanga kibo.
Isikhathi sesesiziwe ngumangoyo iCibuhlelo.
Asazeni ukuthi amadokotela la le mithi bangelapha, kodwa ofundisa umuntu ngumdali wethu osezulwini. Njalo nxa umuntu esehlangane lo mkhuhlane, asazeni ukuzigcinisa, sibe lokuthula okuvela ngaphakathi, okuvela kuThixo okwedlula ukuzwisisa komuntu wenyama.
Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo Sihle Senkosi. Mphakathi omuhle, simpapa omuhle, silukugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa uxoxo lami ngikhona kuTwitter njalo ku-Instagram @bigmy3bigmyke3, yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo Deep Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lukugqiba ngo-9. Kwanelo kwanamhla olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Zimbapo muhle, mthwakazo muhle, bye bye.